atisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 24 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, uZulu uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi bazabotshwa yini abetheswa amacala enkohlakalo abagoqela unkosikazi Grace Mugabe. Izifundo ziqhubeka kuhle eNjobe High School kulandela ukutshengisela kwabafundi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi uhulumende uzabopha na abantu abedlula ikhulu abagoqela ababeyiziphathamandla zakhe abetheswa umlando wokuthola umhlabathi ngokungekho emthethweni leminye imisebenzi yenkohlakalo. Abantu laba bagoqela unkosikazi Grace Mugabe, usomabhizimusi ongumeli weZimba South edale lephalamende njalo elilunga leZANU-PF, umnumzana Philip Chiyangwa, iziphathamandla seCapes United umnumzana Namo Tutisani, umnumzana Ignatius Chombo, uGeorge Mlilo, Shadrick Mashaya Mombe, Lonyasha Chikwinya. Amabizo la aphume kuphenyo olwenziwe nguhulumende obeluhlolisisa imisebenzi yenkohlakalo kusukela ngomnyaka ka-2005. Ikhomishini ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi iphezu kwalo lolu daba. Umgcini sihlalo wekhomishini le unkosikazi Lois Matanda Moyo uveze izolo ukuthi bakhathazekile kakhulu ngemisebenzi yenkohlakalo eqhubekayo elizweni. Usole njalo ukukhululwa amahlayana kwabantu abakhohlakeleyo nxa bethe babotshwa ikakhulu iziphathamandla zikahulumende. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo owalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla.
Siyakubongela khona lothiyani ukuthi labo bantu bonke kababotshwe, kodwa ke kayisibe bona ababekuphela. Singaza kwaqanjwa laba abanye laba abe-G40 kuphela, akuqanje nabanye abaphakathi khona laphana sibazipilile kathi basele njani i-otiseleka ikathibi kubo. Kodwa ke kayisibe bodwa khona labo banye ngokumangalisayo. So ke sicela ukuthi khona kube kucace ukuthi ubani othathwayo, ubani ongathathwayo, ngobana labo abantu abakhulunywayo labo liqiniso sibili. Yizigeleke iqebezane zathatha umhlabathi sekuyabongakala khonakala kuthethwe inyathelo ethethwa ngurhulumende lomutha bamudingiiisesesen phakathi kwabo khona laphana bakabakambe bonke izidulamkhuba lezezakwenzayo.
Zambe bengasala bebangaki kurhulumende kungenzeka lokho?
Akusakhethile laphana ukuthi kusale obani ngohambe obani, akukambe bonke abanye izidulamkhuba. Umthetho kawubanje wonke umuntu nje jikelele owahamba owenza into ezingaqondanga, njengakholela ukuthi umgambo wakhutshwa ngendlela ukuthi khona wayengenzi izinto eziqondileyo ebantwini wakhutshwa. Ngalokho nje wonke umuntu kungabi nomthetho ozakhangela ukuthi benzele ngubani kumbe bengisela bani. Idile mkhuba kuphela kathi ihambe entolongweni kathi botshwe njalo lawo mapulazi kathathu. I-property yona leyo kayibe yi-confiscated yi-state kuye ezandleni zestate ukuze abangezembe ukuthola umhlabathi lo ne-benefit kuwo, kumbe kube namanye ama-project angenziwa phakathi kwaleyo property leyo eyathathwayo ngobuqili.
Siyabona njalo ukuthi udaba lolu solusezandleni ze-ZAC. Singababona bebotshwa ngempela abagoqela unkosikazi Grace Mugabe?
Ye, izakhi layo kumele yenze okuzaphuthisa abantu. Yagezwa phela ukuthi khona idile lezilamkhuba abantu abathola inzuzo lemoto ngobumenemene. Ngakho-ke kumele izitshengisele ibe lokungukuthi abantu bese bekholelwa kuyo. Kungakhona okuphela okwenziwe police kamfumela lethiyana kuzeetshane kuyabongakala. Ngakho-ke akwenziwe ngendlela eqondileyo wonke umuntu ebe lokuthuthiseka kukhonokho abazakwenza umthetho umsebenzi sibile kuzwayo.
Unkosikazi Grace Mgabe wetheswa icala lokuthatha iplaza wabhalisa limpahla ngamabizo ezihlobo zakhe ngaphandle kwembadalo waxotsha labanye lapha kambe kungabe kuyinto entsha yini lokhu kuziphatha amandla zikahulumeni ubona ingani kuyabe kukhanya kuhle ukuthi umuntu wanika izihlobo zakhe
amacala amabili wona lawo wathatha iplaza vele ngengekho emthethweni walisamisa ngebizo lomunye umuntu ngamathekizana akuthiwa khona kumele ayisejise ngiwo wona lawo mathekizi lawo ngakho-ke ngaqondane nemithetho kungakhangeli ukuthi khona bengibani imveli kumbe besazingibani ngakhangelane nemithetho ngobana wathula umthetho wesizwe
umnumzana Maxim Kandla ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 kulandela ukutshengisela kwabafundi beNjube High School ngomvulo izakhamizi zaleli lokitshi zithi sokuthule njalo abantwana sebesiya esikolo kungelankinga kodwa umbalisi obefundisa izifundo zebiology umnumzana Brian Mutsiba ocatshangelwa ukuthi nguye owatshotshozela ukutshengisela lokhu nguye ongasekho kulesi sikolo ngoba wabaleka waphuma elizweni sixoxelo wake waba ngukhansila wenjube olabantwana esikolo lesi umnumzana Phineas Ndlovu
hayi umumo awuzange wabathensi especially ebazalini umumo wawukhona phana ebantwaneni I remember ngidlula khona phana bekhona phana abantwana but hayi kwakungangeneli bantu kakhulu abantwana labo thuma ekuboneni kwami hayi babengayesibo labantu abantu abaviolent babengaviolent ekuboneni kwami ngabantwana nje abenza into esingakwazi ukuthi onguye wayeba-organizile exactly wayevele batsheleni what was the motto behind it but hayi from that day up to now angikazwa lutho lurong
yena lo umbalisi okuthiwa ubalekile ubedingwa uyadingwa ngamapholisa engaye nguye owabaqoqayo yini kumbe labo abantwana balokufuthelana
ngibe le challenge enkulu and ngaphikisana labantu abaningi especially kugroup engikiyo labanye in public ngibatshela ngithi mina abantwana it wasn't their fault kulo muntu waba influencer abantwana labani ngoba iqiniso elikhona sibili ngasifuna ukukhuluma iqiniso eliphelele wonke imali ezidimandwayo ezamalevisi zimali ezaproposwa ngabazali emhlanganweni uhead le SDC babebiza abazali babatshela isituation abahleli kiyo and bavume abazali ngifuna ukunika i-example yempophoma lapho kulo mzukulu wami khona sahlala phansi savumelana ukuthi nxa uhulumende evumile sizabhadala imali engange-$600 esikhulile bavumelana i-$400 enjube bavumelana i-$400 angiboni ukuthi umntwana wayengakuthatha ngaphi khonokho kungalamuntu obehind and that person mna mstill condemning ukuthi wasebenzisa abantwana ku-area abangafanelanga abasebenzise ngoba mna ngaze ngabatshela abanye kugroup wathi except nxa abantwana beyibo abazazibhadalela ilevi yes but nxa ilevi izabhadalwa ngabazali I think there is something wrong ngoba abadala they were called whether there was a quorum or not a quorum but nxa kuyikuthi bavumelana laba babekhona abantwana one or the other omnye umuntu wabasebenzisa kuwabasebenzisa kuwo
Mhm kodwa sikhuluma nje alizange libone amapolisa kumbe abanye abantu abangaba ngamapolice sensitive
well labana abantu kujwayele baba khona lelo langa lelo nxa babe khona kumbe behamba ama 11 but to my understanding lami ngizula khona fana always hayi akuseyikho ngoba I think bakurealize kumbe bakubona ukuthi kukhona nxa bedinga they are looking for that person and then aloo muntu ngiyoza batshela ukuthi waye kuthethe ngaphi but bangaba khona andabana ngabantu abavele behlezi bekhona they are always there but that day sokwenzakele they drove their cars off they go angikholwa ukuthi kukhona okunye okwaba it's very very pitiful la very pitiful nabantwana bayahamba nje besiye esikolo
umnumzana Phineas Ndlovu ngomzali olabantwana abafunda eNjube High School njalo wake waba ngukansila. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhasi ubini njengokudla mayibaba abantu abadla bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Abafuya imbuzi bakhala ngokuswelakala kwemithetho elawula umsebenzi wabo okwenza kube nzima ukuthi bathengise imbuzi zabo kwamanye amazwe. Kufika uAnastasia Ndlovu.
Umsebenzi wokufuya imbuzi ubikwa ukuzinga eliphansi kakhulu ezweni abaphakathi kuwo bekhala ngokuswelakala kwemithetho ecacileyo elawula ukufuywa lokuthengiswa kwembuzi, inyama, uchago loba isikhumba phakathi kwelizwe lakwamanye amazwe. Umnumzana Lindani Ncube omunye wabafuya imbuzi emangweni wematobo uchasisa ngodubo olubhekane ngabakulibhizimusi.
Imithetho ayikho elawula abantu bembuzi okugcina kusenza ukuthi abantu beyenze umathanda. Ukugcina kusenza ukuthi abantu behambe kuma farmers emakhaya la abadala abalime nzima imbuzi zabo. Ende bethwele nzima bezinika ukudla bencedisana labantu ukuthi ziphile. Ngapha kulabanye futhi abatshontshayo. Kodwa inkinga ekhona umuntu ebesebuya ezothenga imbuzi ngentengo ephansi kakhulu ethiya umlimi ekhala. Engathi uhulumende kufanele efake imithetho ezayenza ukuthi ibusiness le ihambe kungabi lomuntu oluzayo phakathi.
Uncube uqhubekele phambili ethi inkinga enkulu abahlangana layo ngemigoqo lapho bedinga ukuthengisela izifuyo zabo phandle kwelizwe.
Sile challenge enkulu kakhulu ngoba imarket enkulu engabisa inzuzo kuma farmers esenza lawo yileyi imarket engaphandle kwelizwe. Imarket leyi i-challenge ekhona ikuthola amaphepha esingathi ngama import permit avela kula amazwe esikhangela ukuthi sihambise kiyo njengeAngola. Ukuthi sithole i-import permit le sokubenzima kakhulu. Njalo sesisebenze le Ministry of Agriculture sibazama ukuthi besincedise ukuthi sithole lawo maphepha. Sesisebenze kakhulu futhi le embassy eZimbabwe le embassy eAngola ukuthi sithole lawo maphepha. Kodwa sesibe lama challenges ukuthi akaphumi. Kodwa sithi sokube ngumthudulo sibili iminyaka eminingi.
Phezu kwaleyo migoqo, uncube ukhala njalo ngentengo yembuzi ehlukeneyo ezweni.
Silembuzi ezijiyeneyo. Silembuzi ama i-local breed engathi ngimathabele gosi. Sibe lembuzi le engathi ngama crosses, uyabe usukrose amabhuwa lemathabele.
Unkosikazi Londi Ncube laye okubhizimusi lokufuya imbuzi ukhuthaza abesifazana ukuba labo bangene kubhizimusi leli.
Okwakhathesi eZambia badinga i-breeding stock. So sikhangelele ukuthi lathi we try ukuthi sizihambise to Zambia, we work le Zambia. Abafazi silamandla esilawo. Uyabona umuntu ongumama uyakwazi ukuphatha kuhle into. Umama ungamnika inhlanyelo uyakukhiphela into seziziningi. So bomama asivume nini sidinga inhlanyelo, singayiphiwa inhlanyelo yethu le siyibambe siyihlanyele siyiphathe kuhle sathi sithutshe umnyaka sebe sesinezinto eziningi ezimangalisayo njengabomama.
Uhulumende weZimbabwe kakabi lemithetho ecacileyo yokufuya imbuzi okugoqela lamakhansili wonke ezweni okwenza abantu bengabi ledlabuzane lokungena emsebenzini wokufuya imbuzi. Imbuzi ezifuywa eZimbabwe zilomkambo omkhulu emazweni angomakhelwane kanye laphetsheya awe-European Union. Umhlubulo wonke wemandebeleni onganikuhle izulu ingcwethi zokulima zithi ulungele kakhulu umsebenzi wokufuya ikakhulu imbuzi ngoba zihambelana lomumo womkhathi okulesi sigaba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzavumela uZulu weZimbabwe jikelele odinga amapassport ukuthi awahlawulele ngemali yaphandle. Iphephandaba leHerald lona lithi owake waba ngusikomitshi wamapolisa umnumzana Augustine Chihuri wantshontshela amapolisa ayezama ukuthenga izindlu imali engange 4 million US dollars. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubona ndasakazi Studio 7. Mina elami igama ngimandla isibongo ngwako Khomalo. Ngisuka esigabeni sasesilobela emagoronga. Ngokuhlala manje ngisegoli. Basakazi bethu, hey, kuningi okungasiphathi kahle emoyeni njengezizalwane zaseZimbabwe. Ukuphila esikwenza emazweni la esiphila kiwo akumnandi. Akukho mnandi neze, siphila ebuhlungini obukhulu kakhulu kodwa lokho kuyimbangela yokungahambi kahle kwezinto ezweni lakithi. Esifisa ukuthi kube kuyenzeka, kube lo tshintsho nje. Siyafisa nathi ukuthi ngelinye ilanga kutshintshe ezweni lakithi nathi siphile khona. Abantu abasihlukumezayo langaphandle or esihluphekele ezandleni zabo beke bebuye bezohluphekela labo ezandleni zethu ezweni lakithi ngoba ukuba kubi kwezwe lakithi kusenza sihlukumezeke kakhulu. Emazweni esiphila kiyo ngoba nxa izwe lakini lingekho lihle labangani bayancipha kuwe ikakhulu abantu abanemali okufanele usebenze ngaphansi kwabo abakuthandi ma ungumuntu waseZimbabwe ikakhulu ngoba bayazi ukuthi ulambe kakhulu okungangokuthi ziningi izinto abangakucabangela zona ezimbi okokuthi noma ekunika umsebenzi wakho umlungu ucabanga ukuthi njengoba vele uphuma ezweni elinendlala enkulu engako ayikhona nje into ozoyenza uzomosha nje kuphela noma ungabe unenhliziyo enhle ungacabanga ubudlwangudlwa kodwa ukungabi kuhle kwezeka kithi lokhu oso okukhona njengamanje kwenza ukuthi lathi singathembakali emazweni esiphila kuwo langaphandle. Kunzima kakhulu lokho kuyasihlukumeza mpela. Siyafisa lathi ukuthi ngenye imini izwe lakithi libe lilizwe elilihle elizovakashelwa ngamanye amazwe lathi sike sibonakale singabantu kwamanye amazwe esiphila kiwo ngoba lokho kubuhlungu kakhulu ukungabi kuhle kwezwe lakithi. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Mina ngingugugukhanya. Sizubuhlungu ngendaba yamatitsha angaphiwa imali. Ubuhlungu sibili ukuthi baye emsebenzini bona bengela mali. Ubuhlungu lakubazali abadinga izimali zokuya esikolo abantwana. Abantwana befika ngale bengafundiswa. So umzali nguye osephakathi kosizi. Umntwana akafundi imali sihambile uteacher kaholi. Indaba nje uhulumende nguyo wrong. Daba amateacher bakhuluma kudala ngendaba yokwengezelela imali. Kwakhanya vele kabananzwa. Okumangalisayo ukuthi uteacher umuntu wonke usuke esandleni sikateacher. Ukuze ube ngupresident usuke esandleni sikateacher. Ukuze ube lisocha usuke esandleni sikateacher. Ukuze ube ngudokotela usuke esandleni sika teacher. So teacher nguye okumele ingabe uyaphiwa imali eningi ukwedlula bonke laba bantu. Kodwa uhulumende uteacher umkhangelela phansi. Sizubuhlungu ngama teacher angaholiswa imali zabo. Kathesa sikwazi ukuthi ilizwe lethu liza kuba yini.
Salibonani basakazi be-Studio 7. Ngikhuluma lo William Mlilo wasenkaya ngokusebenza la ngokuhlalo njengamanje ngilapha kwele South Africa. Bengifuna ukuthi ngiphawule ngalento befuna ekhulunywe ngumnumzana uChamisa ukuthi abantu bangene ezitaladweni batshengisele ukuze uphoqelele umnangakho ukuthi athi ubuye etafuleni bakhulumisane lo layo uChamisa ukuze abonilungisise isimo somnotho ekhaya. Yebo, siyavuma ukuthi umnotho sifuna ukulungisiswa, kodwa uma esekhulume ngokuthi kungene ezitaladweni, mina ngokwami angivumelani naye ngoba siyazi ukuthi umnangakho vele ngumuntu ongananembeza, ngumuntu onganazwelo. Ukungena kwabantu ezitaladweni eZimbabwe laphana kuzoshiya kufa abantu abaningi, nabantu abaningi belimele. So angikuboni ukuthi kungasisa ndawo ukuthi kube lokhu kufa abantu, kulimala abantu. Ekugcineni kungenasisombululo esisitholayo, kodwa abantu belinyazo sebezolokhu belandelelwa amanye abama-human rights, ilungelo abantu nama-oppositions beboshwa besenziwa konke nje ucuko olukhona. Siyamazi vele umnangako. Kodwa ngithi uChamisa wangcono alindela, nangu umnumzana uMbeki ungathi uyasondela ekhaya ufuna ukusiza. Maybe njengomuntu olekhandidate ukuqina u-Emmerson Mnangagwa, mhlawumbe naye uNkulunkulu uzofika kuye athi ku-understand ukuthi no man, isimo sekhaya sesiphume kakhulu esandleni, sesifuna ukuthi ahlale phansi kukhulunyiswane kulungiswe ezomnotho, not ngendlela umnumzana uChamisa ukuthi sikwenze ngayo singene ezitaradweni. Hhayi, angikuboni ukuthi kungaba yindlela enhle. Siyazi ukuthi vele umnangakho imbali yakhe injani ngocuku. Nanku bazi bamnika le gama lokuthi i-crocodile. Inhliziyo yakhe nje ayiyona inhliziyo enomusa, enozwelo, unonyalwa nomuntu lo. So ngithi akusilindeni yini uMbeki. Mhlawumbe bakhona abanye ama-African leaders azokhuluma la izala uP F kakhulu nomnangakho labangani bakhe laphana kuzayo, kuzame ukulungisa isimo. Ngoba ukuthi singene ezitaladeni, hayi no, kwami angivumelani naye umnumzane uChamisa. Ngiyabonga.
Labo-ke-be kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale le-High Court kwele Malawi selinqume ukuthi izikolo kazilalungelo lokwala ukwamukela abafundi abaphothe inwele njengamarasta. Ukwephulwa kwamalungelo kanye lokubulala mahlayana kwabantu ngamapholisa kwele Kenya kubikwa kusanda. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqhubekele phambili edale leCongress. Abatshutshisa lolu daba bengabebandla eliphikisayo elamaDemocrats bechaza uTrump njengomuntu okhohlakeleyo. Vathi ukudinga ukungenela kwele Ukraine kwindaba zombusazwe weMelika kwakuyindlela yokuzama ukungcolisa oncintisa kukhetho lukamongameli kubandla lamademocrats umnumzana Joe Biden, ngoba uTrump esesaba ukuthi uzamnqoba engancintisana laye. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona apha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Lokhu mbona beyibalabalisa lapha sikhangela nje uyaqhubeka futhi namhlanje. Kodwa sisuka sinanzelele futhi ukuthi abantu beqembu likamnumzana uTrump iba ngathi baningi laphana ePhalamende, so kuzoba nzima mhlawumbe impela ukuthi i-impeachment yabo ifike ezingeni lokuthi isuse uMr. Trump esikhundleni sokubusa. Ngakho ngibona ngathi kayisizi kangako.
Nga ukhangele kodwa ukuphikisana kwabo khona ngale ke edale le-Senate ungathi ningakho?
Kwakusiko ukuphikisana phela engingathi kule transparency ngolimi luka Queen ngoba ngibona ngathi impikiswano yabo abaningi bakhona nje bayesaba ukuphikisa befaka iqiniso mpela abalaziyo kodwa bathiphecelezi besenzela ukuthi bangabonakali ngathi ngabantu asebefucela mnumzane uTrump ngaphansi kwebhasi ngoba bekugqembulisi.
Siyabona ukuthi-ke abakubandla lama-Republicans bayala ukuthi kube labafakazi kambe kuyini okwenza ukuthi benze njalo.
Lokho kusoba lokuthi nxa ungathi umuntu olobufakazi kabangavinyelwa ukuze efakazi kukhona okufihliwayo. Zikhona izinto ezimbi impela okusoba lokuthi umnumzane uTrump wazenza kodwa-ke ukuze avikele ukuze bamvikele yikho bevala ukuthi abafakazi laba baze bazeletha ubufakazi babo.
Bazamvikela kuze kuthini?
Lapho asazi ukuthi indlulo xa kuziyowelapho kodwa ngibona ngathi kwinto engalunganga kakhulu ngoba nxa usuka usiba le mfihlo kutho ukuthi kukhona okubi okufihlayo ngoba ngabe yinto enhle akule sizathu sokuthi ifihlo yinto enhle kusho ukuthi bazimisele ngokugangathize abakwenzayo.
Ye nxa ukuthi ama-Democrats ngelokuphuma kuhle kudaba lolu kabasoze bedliwe yini kukhetho oluzayo?
Kusengenzeka ukuthi badliwe ngoba sekubonakala ukuthi kusebenza isandla sendwangu ngapha emuva lapho sesingaboni khona imisebenzi yabo abayenzayo. Njalo lokhu kuyenza kuyabe sekubonisa sobala ukuthi udaba lokhetho kalusizi kangako ngoba kukhona kusuka kuvele bekuhlelile bona ukhetho nje besokusiba nje ngumcimbi wokuvala abantu amehlo.
Umnumzana Gary Thola Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Sivaleke imbiko elisithumele yona kuFacebook. Vasco Nyaningwe Moyo uthwena msakazi wami uvuka njani. Thabisani Ncube uthwena emsakazweni msakazi livuka njani. Sikhumbuzo Moyo watching from Joburg kwele South Africa. Ulinzi Hamon uthi yebo Ntunga Majono msakazi kunjani Hamona. Sonke Khumalo SK uthwena livuka njani emsakazweni. Ngivukise lesalukazi esizala mina endaweni yakondolwane esigabeni sakobhutshe. Kuzoba lo Thabisani Ncube uthwena hi Hamon. Isikhathi bani ngapho and ngolwesingaki lapho okhona. Uyaphendula-ke laphana uLinzi Hamon uthi yena kayindawo omongameli ngoba esenetha bayimajority yama-Republicans kunenge okufihlwayo. Ukhuluma-ke nge-impeachment kaTrump. Gift Hanson I am watching from DC. uLinzi Hamon uyaphinda laphana uthi yena imnandi le ngoma msakazi. Gifta Hanson uyaphinda uthi wena thina siyalala manje. Master KG ingoma ethi Jerusalem esigqibela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni. Ingoma emnandi, ingoma engithanda kakhulu. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. UZulu uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi unkosikazi Grace Mgabe labanye abetheswa amacala enkohlakalo bazabotshwa na. Izifundo ziyaqhubeka kakuhle eNjube High School kobulawayo kulandela ukutshengisela kwabafundi ngomvulo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven nantambama phela. Okwaliviki lani ilami sokwanela sidibaneni ngolwesibili oluzayo kundaba zethu zakusihlwa. Isiqalisileke eyami impela viki olivalelisayo nguntungamilinkomo litshone kuhle.